ukukhwela kwe mafutha njengezisebenzi kuza bangela ke ukuthi intengo yezinto ke esizisebenzisayo sikubonke zikhuphuke, bevele siphakathi kwenkinga, bevele siphakathi kobunzima. Sibona ke kusho kuzabangela ukuthi konke nje okusetshenziswayo kungaba la ma-services athize nje njengoba konke nje kufuna amafutha sokuzakhuphuka. Kanti ke imali esizikholayo zilonke zisala ziphansi. Ngokubona kwethu ukukhwela kwamafutha ke kuzabangela ubunzima kulabo abasebenzayo kakhulu.
Sibona njalo ukuthi iZimbabwe National Statistics Agency yethule umbiko namuhla oveza ukuthi hayi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka. Kanti njalo ithi imali esidingwa ngumuntu oyedwa ukuthi aphile ngenyanga esingathi yi-food poverty line, umuntu oyedwa usefuna imali engange 18,425 Zimbabwe dollars. Lingathini ngalokho nxa sikhangela izimali abantu abaziholayo?
Balutshwana ke abantu abazaza ke ukuphila impilo enhle okwamanje ngokukhuphuka kwentengo yezinto kumaviki adlulileyo kumbe sekulezinyanga. Sesibone ke intengo yezinto zikhuphuka suku zonke. Ngesilungu sibona ke ukuthi ababiza bethi inflation isisukusivana esibi okumangalisayo. Ngathi khangela tholo labantu abaningi ke yiyo imali abayiholayo yena umuntu enemuli ke efika abantu abayisithupha. Bona lokho besakhona ke yona nandeyo i-18,000 okuthiwa ngeyomuntu oyedwa. So sibone ngathiwa khona okwamanje uzulu omningi singathi yilaba esithiweni esithi working poor, abantu abasebenzayo kodwa bengabayanga